Sika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 14 Mfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Quite sad and unfortunate that people remain incapacitated to work. So in the sense that we are defying the law, we are law-abiding citizens. But at the same time, people simply didn't report.
Odokotela bemba phansi besithi kababuyele emsebenzini lanxa umthethwandaba weLabor Court wethule isinqumo sokuthi babuyele.
Achi kasibuyele ku-US dollar. I-US dollar imali iqine kakhulu ngisengathi iyavulala ilizwe. Ngikala ama-companies asakwazi ukukompita. Uganda go what we call deindustrialization. So kuqakathekile ukuthi iZimbabwe kumelele kube imali yabo, imali yethu eselayo, iZimbabwe dollar isifunisa kwazi.
Umphathi mtambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ilizwe kalisoze libuyele ekusebenziseni idola leMelika. Abekhansile edolobho lakoBulawayo babika ukuba babhekane lodubo olukhulu lwezinja eziningi ezizulazulayo zingelabanikazi ezitaladeni kanye lokuqonga kwenani labantu abalunywayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Odokotela abasanda gqiba izifundo zabo ama junior doctors bathi lokhu bengenelisi ukubuyela emsebenzini ngoba uhulumende engalungisisanga izikhalazo zabo zeholo elingeneli indleko yokuya emsebenzini lanxa umthethwandaba weLabor Court wethule isinqumo lesihlanu sokuthi babuyele emsebenzini phakathi kwensuku ezimbili. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Odokotela abahlangana esibhedlela seParinyas namhlanje ekuseni bethula umbiko othi ukubuya emsebenzini bayafuna kodwa imali abayiphiwayo ayiseneli indleko yokugada imitshova besiza emsebenzini. Umsekeli womkhokheli wenhlanganiso yabodokotela laba eyeZimbabwe Hospital Doctors Association, uDr Masimbandoro, uthi bayahlonipha imithetho yesizwe kodwa abalayo imali yendleko yokuza emsebenzini.
I think the 48-hour oximeter may lapse now.
The 48 hours ebesiyiphiwe isidlulile kodwa kulosizi ukuthi silokho singenelisi ukubuya emsebenzini. Sihlonipha umthetho welizwe kodwa asenelisi ukuthi siqhubeke sibuya emsebenzini ngoba asilayo imali yokuhambisa.
People simply didn't report because they don't have the financial backup to really report for them.
Undoro uqhubeka wakhuthaza uhulumende ukuthi azinikele ukukhulumisana labo hathi ukusebenzisa imithethwandaba ubethusela.
And we are appealing to the relevant authorities, the employer, to actually address this matter.
Sikhuthaza uhulumende ukuthi alungisise udaba lolu ngokuphangisa ukuzama ukuthenga isikhathi esithi ukukhalala kwethu imisebenzi akukho emthethweni akusoze kusize lutho. Inkulumo eziseqinisweni lohulumende yizo ezizenza sibe lempumela ezenelisa ukuthi sibuyele emsebenzini.
Which guarantees us sustainable offers can actually capacitate us to go back to work.
Ingcwethi ekuqubungane zombusazwe umnumzana Mlungisi Mabhena uthe isinqumo seLabor Court asozilethe inguquko.
Isinqumo somthethwandaba esiyenziwa ngolwesihlanu masinanzelela sibona izikhalazo zamadokotela zingakalungisiswa. Ibona ukuthi akusoze kuncede nalutho ngoba amadokotela angakakujabula asikhangelelanga ukuthi angakwanisa ukwelapha abantu njalo sikhangelele le mali zokuthi beye emsebenzini. Izimuli zabo zingela ukudla lokwenza ukuthi bengakwanisi bengenelisi ukuthi besebenze kuhle.
Kodwa abanye bathi loba kulilungelo labodokotela ukuthi bakhalele umsebenzi bekhonona ngeholo kodwa kusobala ukuthi uhulumende akalayo imali efunwa ngodokotela. Omunye wabo ngumnumzana Thomas Moyo uyisakamuzi seHarare okade sesibhedlela seParenyatwa namhlanje.
Isimo esikhona kathesi ngokuthi njengoluntu leZimbabwe siyacela ukuthi ama-doctors abuyele emsebenzini ngoba phandle ngale isimo sibi. Kodwa ama-doctors engabuyele emsebenzini sibecebisa lathi ugovernment uhulumende ukuthi abone ukuthi ngayenzani ukuthi lawo ababhadale imali ezingconywana ngoba kwakathesi kuyafiwa abantu bayafa isimo asimanga kuhle.
AbeZimbabwe Hospital Doctors Association bethule umbiko izolo besithi ngemva kokuxwayiswa ngamagqwetha abo sevumelene ukuyaphikisa isinqumo seLabor Court emthethweni waphezulu oweSupreme Court. Odokotela sebenensuku ezedlula amajumi amane bekhalele umsebenzi bekhala ngeholo eliphansi elingenele ukuthi baye emsebenzini. Kodwa uhulumende uthi akayenelisi imali efunwa ngodokotela. Imizamo yokukhulumisa lo mphathi ntambo wezempilakahle uMnumzana uBhatayo Moyo yehlule ngemva kokubambeka emhlanganweni etshiyeneyo. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Siyabonga Bebe, lokhu sikudaba lunye. Sokwedlule inyanga lamaviki amabili odokotela bekhalale umsebenzi kodwa kukhanya kungelasisombululo. Ukuya emthethwandaba okwenziwe nguhulumende kukhanya kungancedanga lutho ngoba odokotela bathi vele kabenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yeholo elingeneliyo. Kambe kuzaphetha ngani lokhu kutshengisela? Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Mbuso Fuzwayo njalo oyisiphathamandla senhlanganiso yebheju likaZulu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abelaphayo amadokotela kawakho ngobuningi babo njalo ungawukhangela umumo wezibhedlela imithi eminingi eyokuncedisa abantu abangaphilanga kayikho. Uma uzosiyayidinga kube kulula kuqala kuthiwa ithengiswa nge-forex ngoba ibingaduli kathi kakhulu. Kathesi ngebhondi alikho, indawo eziningi kabasavumi i-ecocash, babefuna yona i-hard cash kodwa kuyadula kakhulu. So umumo wezibhedlela moba abantu abagulayo kunzima kakhulu kuyo.
Manje abantu sebephila njani? Sebesiye ezinyangeni le mapostorini?
Abantu anti vele umumo unzima kangaka, abantu bayebehanjiswa ezinyangeni ukuthi bacabanga ukuthi kuloya. Kathesi ngemkhuhlane nje okuya behambele ezibhedlela sebecina besiyayelatshwa izinyanga njengamandvulo lasemapostolini ngoba ezibhedlela uyafika ezibhedlela labo abelaphayo ba-demotivated. So mbona ngazathi isimo siba nzima emuntwini vele ngazethe kuye eZimbabwe kugula into ende kakhulu.
Manje nxa wena ukhangele umumo wona lo ungalungisiswa njani?
Kunzima ukuthi umumo lo ulungisiswe ngoba kokuqala ukuthi uhulumeni kuyabe kuqakathekile ukuthi ngabe uyakhuluma labelaphayo ama-professionals sincerely and honestly etsho ukuthi ubanikani kungani banika khonoko. Vanti vona ngazathi okuluhlupho yikuthi awusoze wathi ngubaba ubusithi ebantwaneni kababekezele kodwa daily bakubona udaki. I-government yethu ama-priorities at amistress upresident wethu ukwedlula bonke upresident ngiyohlala ehamba abalama-economies a-right abanye opresident bathumela ama-ambassadors lani thina yahayi i-charter plane ehambele delegation yabantu abaningi kodwa ngaphelizweni izinto zonke zifadalele.
Hello ke uMnumzana Mbuso Fuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yebheju likaZulu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umphathi ntambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi eZimbabwe kalisoze libuyele ukusebenziseni idola leMelika ngoba liqine kakhulu, ngakho ke liphambanisa ukusebenza kuhle kwamabhizimusi. UPraxedes Jeremiah weStudio 7 usethulela lolu daba.
UMnumzana Mthuli Ncube uthola amazwi kungxoxo ayenze leStudio 7 ekhona pha eWashington DC. Uqale ngokuchasisa ngohambo lwakhe emhlanganweni embalwa ephathelane lezemali lezomnotho.
ngizelapha ukuthi ngizo attend ama meetings e IMF le World Bank annual meeting sizoxoxa ngendaba yokwakha umnotho eZimbabwe eAfrica jikelele. Uzelapha ngebond note, ibond note imali yethu kumele siyisupport yesifuna ukuyisebenzisa sisiya phambili. Ibond note angithi is part of what call is Zimbabwe dollar. So imali yethu yona leyo US dollar sikuthanda bayilahle antibalaye kuma accounts kuma FCA accounts bavele balaye ngaphansi kwama matrix yikho lokho. Kodwa nxa siyathenga ema-shops sithi sisebenzisa iZimbabwe dollar which is ibond note the RTGS.
Lapho ibuzwa ngokuwa kwesisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa ledola leMelika ukuthi kambe kungathini ukuthi liphenduke lisetshenziswe elizweni njengakuqala.
Hatshi kasibuyele ku-US dollar. I-US dollar imali eqine kakhulu ndisenza ukuthi iyabulala ilizwe. Kuqala ama-companies, ama-companies asakwazi ukukhompitha. We undergo what we call de-industrialization. So kuqakathekile ukuthi iZimbabwe kumelele ibe yimali yabo, imali yethu eselayo, iZimbabwe dollar yesifuna ukuyisapota.
NgoLwesithathu, uMthuli ukhangelele ukwethula umbiko oqakathekileyo ophathelane lesimo somnotho lezemali eZimbabwe emhlanganweni we-round table. Uchasisa kabanzi ngalo mhlangano.
NgoLwesithathu, sasile round table Zimbabwe, a World Bank. Ngizabe ngipresenta, sami ku-explain ukuthi bazwisise ukuthi senzani eZimbabwe, ama-economic reforms, fiscal, monetary, privatization, kuzida, infrastructure development, and legislative reforms. It was CC Kutisenzani, eZimbabwe, under the Transitional Stabilization Program.
Ebuzwa ngokuthi kuyini aza wethula ukuchiyene la wethule enyakenye, njengoba ingcwethi zenotho emhlabeni jikelele zisithi, okufunakalayo eZimbabwe yikulandelwa kwemithetho, ukuhlonishwa kwelungelo loluntu, ukwenqabelwa kwenkohlakalo lokunye. Yena ke uthi maningi amanyathelo asethethwe nguhulumende wakhe.
Oh, Zimbabwe has changed in the sense that there is rule of law. Ungananzela kathesa ngithi kule anti-corruption commission yenza umsebenzi oqakathekileyo sibili ukuthi kungabi le corruption. That's one example of ukuthi those changes ziyaguquka ukuthi kube le rule of law.
Uqhubekele phambili echasisa ngokuqakatheka kokuba khona kweZimbabwe emhlanganweni enjenge-IMF World Bank.
IMF ni-organization eqakathekile kakhulu. Lapha sizoxoxa ngezemali, ngezomnotho, ezokwakha amazwe wethu. I-organization eqakathekile kakhulu and yithi esiyigcinile eZimbabwe. I-head office abiseHarare, so landimuza ukubasapota ukuthi athi basisapote njalo.
Ela Zimbabwe liba khona emihlanganweni yabe-IMF le-World Bank leminye yamazwe omhlaba minyaka yonke, lanxa abaningi besithi kukhanya kungaguquli lutho njengoba eleZimbabwe liyabe lilokhe linikwa imigoqo elingenelisi ukuthi liyilandele. Liyabe lokhe likhala ngezijeziso zenotho elithi yizo eziphazamisa intuthuko yomnotho welizwe. Ngimela iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedes Jeremiah.
Ku-Live Talk namhlanje sizanika abalaleli ithuba lokutsho imbono ngokwenzakala elizweni lobunzima abantu ababhekane labo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibandla lama-conservatives elakwele Poland libikwa linqobe kukhetho oluqutshwe izolo ngamavoti amaningi lathola izihlalo ezedlula amakhulu amabili 239, ngakho-ke lizabusa okweminyaka emine elandelayo. Ibandla elikhulu eliphikisayo lomanyano we-Civic Coalition lona lithole izikhundla ezedlula kancane ikhulu. Idale lephalamende lakwele Russia libikwa liqoqa kwethulwa umthetho ozalawula ukusetshenziswa kobulembu emtshineni yamakhompyutha omakhalekhukhwini lakho konke ukusebenzisa ubulembu be-internet. lumthetho obikwa uzabamba ngamandla abalungisa amakhompyutha athengiselwa ele Russia ukuba bafake isoftware efunwa nguhulumende. Umanisipala wedolobho lakoBulawayo uthi ubhekane lodubo olukhulu olwezinja eziningi ezizulazulayo zingelabanikazi ezitaladeni kanye lokuqonga kwenani labantu abalunywa izinja lezi okwesatshelwa ukuba kungasabalalisa umkhuhlane wobhova owerabhize njengoba lezi zinja ziyaba zingahlatshwanga amajekiseni okuvikela lumkhuhlane. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umsekeli kamqondiso wezempilakahle lokuhlanzeka koBulawayo umnumzana Charles Malaba uchazisa kabanzi ngomkhuhlane wobhova.
Umkhuhlane wobhova umkhuhlane obangelwa ngamagciwane kuthiwa ngesilungu virus. Umkhuhlane lo ovame usuke kunyamazana eyi-1 kusiya kwenyamazana kumbusiya emuntwini. Nxa kube lokuthi inyamazana esilomkhuhlane le isuke yaluma enyamazana.
Umkhuhlane wobhova uyelapheka kodwa abezempilakahle bakhuthaza ukuba wenqatshelwe ungakabambi inyamazana. Umuntu engalunywa inyamazana elobhova kumele athole amajekiseni amathathu avikela ukubamba ubhova. UMalaba uyaqhubeka echasisa ngalokho.
Kukulomuthi oyelapha i-rabies. Kodwa khona vele okuqakathekileyo ukuthi i-rabies inqatshelwe kuthiwa i-vaccination inqatshelwe ingabi khona ngoba esikhathini esiningi vele nxa i-rabies ikhona kumbe yinja kumbe inyamazana bani ngoba kuyabamba even inkomo kuyabamba even umangoyi umuntu akusayelapheki. Umuntu engathola ukwelatshwa asithi uselunyiwe umuntu engakafiki ukuthi sekulama signs ukuthi usegula uyahlatshwa okuthiwa yi-anti-rabies vaccine. Kunjalo nakunjalo inja or inyamazana ezinye ezivalileyo iyahlatshwa zingakaguli zingakalunywa ukuze nxa iyalunywa yinyamazana elobhova ingathathi ubhova.
UBulawayo kakabi lalo udubo lomkhuhlane wobhova kodwa baningi abantu abalunywa izinja ikakhulu ezintula ezitaladeni ezingelabanini. UManaba ukhuthaza abantu ukuba bagcine kahle izinja zabo ukuze zingathelelwa ubhova yilezi ezigcwele phandle zingelabanini.
KoBulawayo udubo lobhova ngeke ngasho ukuthi lukhona. Esilakho ngama dog bites amaningi kakhulu ngabantu bengalunywa izinja siphange sithi baphangise betholeni uncedo usivikela phe usegijima uyedingani usizo lwama antirabies.
Ukhansila kaward 1 uMlando Ncube uthi njengekhansili sebanquma imilayo ethile njalo inja ehamba mahlayana iyadutshulwa.
NjengoBulawayo sanquma ukuthi lo muntu olenja edolobheni lapho ihamba kumele ayibophe ahambe eyibambile njalo kayivunyelwa ukuba phandle njalo sile size yamayadi evunyelwa inja. Amayadi amaningi amalokitshini isayizi yangkhona ivumela inja eyodwa. Ngakho-ke silohlelo okuthiwa tire biodogo nxa ingabotshelwanga sesivumelene ukuthi sizabe sidubula ukuthi ife ngoba ziyona emayadini ezinye seziluma abantu njalo ukuthi uzilandelele ubona ukuthi zihlatshiwe yini ukuthi zingabe lobhova kunzima.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Ndodana Moyo uthi kuqakathekile ukuhlabisa izinja zivikelwa kumkhuhlane wobhova.
Ukuhlabisa izinja kuqakathekile kakhulu ngoba mazingahlatshwanga zingaluma umuntu uba lomkhuhlane wobhova. Kuliqiniso izinja kulezi nsuku seziningi kakhulu ezingaziwayo ezizulazulayo kubangelwa yikuoma komumo welizwe. Abantu abasenelisi ukufida izinja zabo ukuziselela. Izinja sezibona ukuthi zingahlala emakhaya zingafa ngendlala. Kudalwa ngomumo okhona elizweni wokoma kwezinto usuze u-affecta lezinja izifuyo.
Ubhova lulakho ukutholakala kunyamazana zonke njalo umuntu uba lobhova engalunywa inyamazana elobhova. Inyamazana eziningi ziyavikelwa kulo umkhuhlane ngokuhlatshwa amajekiseni. Okwamanje idolobho lakoBulawayo libhekane lodubo lwezinja ezizulazulayo zingelabanini njalo lezilabanini azinakekelwa. Ngimela iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amalunga ebandla lezaphu kwele South Africa sesungule uhlelo lokugqoqa imali yokuya kwakha ingatsha zaleli bandla emphakathini eZimbabwe. Ekhuluma ekusungulweni kwalo mkhankaso eJohannesburg, ilunga laleli bandla umnumzana Kanisha Sinkala uthe sebefuna ukulolonga isimo saleli bandla kwenzela ukuthi likhange abanengi ekhethweni oluzayo. Okuningi sikuzweni kuBenedict Nhlapho.
Ukujatshulwa elokishini leSoweto eJohannesburg emkhankasweni wokuqoqa imali yokuvuselela ibandla lezaphu ikakhulu emaphandleni. Umgcinincwebo waleli bandla egatsheni lwedabengwa branch eSoweto umnumzana Titus Masuku uthi sebehlolisisile bawabona wonke amaphutha abesenza izaphu inganqobi ekhethweni.
Imali yonke iZimbabwe efike ngaso ekho ngayaziyo izaphu. Izaphu yi-First Liberation Party yabakhona kwizimbabwe. So siyacela kanye uma singabe sifike emakhaya abantu nabantu sizamele ukuthi sixoxaneni kahle sivule nini amabranchi kakhulu awezaphu ukuze sikwazi ukuthi sibuyisane nombuso lowo khona omanje, umbuso lowo ongekho right.
Esinye isiphathamandla saleli bandla umnumzana Kanisha Sinkala uthi njengentsha umuya umnumzana Dumiso Dabengwa wabatshiyela umlando ukuthi izaphu ilibuse ilizwe leZimbabwe.
Ngeqinisweni sesiqalisile ukulungiselela ama-elections. I-devolution ifunakala ukudlula lokho esikufunayo. Kulabantu abalamanga manje abahamba bekhuluma ngokuthi bezi-devolution bese zi-decentralization. Nangendlela abantu asebehlupheka ngalo kuyahlutshekwa phela manje. So thina singuzaphu sesizilungiselela, ikakhulu kithi abantu abatsha sesizilungiselela njengoba futhi lo mkhokheli wethu wasiya sesilanda i-Congress yethu ka-2020. Siphuma kuleyo Congress, hhayi ilizwe sesilithatha.
Nangamazwi agcizelelwa ngesinye isiphathamandla saleli bandla kwele South Africa, umnumzana Nkululeko Ncube Mzila.
Siyagcizelela kakhulu ukuthi abantu bakithi babuye bavotele izaphu ibe power ikwazi ukuba ku-government. Ikhiphe yonke i-corruption esekhaya. Ngaphandle kwabo abantu kungalanto esingabanayo. Siyayidinga i-support yabo, sidinga ukusekelwa, bayazi vele indawo yabo because iminyaka neminyaka bebengenayo iphathi abayivotelayo. So izaphu is bad and izaphu yiyo ezobusa ilizwe leZimbabwe libuyele esimeni sabo.
Kanti ke unkosazana Greta Ndlovu uthi bafuna umama beze labantu babo kuleli bandla.
Mina ngivukuzela abantu abangomama ukuba ababuye bezojoyina sivuselele ibandla leZimbabwe. Sibhalise njalo ukuyavota 2023. Sikhuthaze njalo labantu bethu. Kuqakathekile ukuthi sihambe siyelungisisa ilizwe lethu. Siyehlala phansi emakhaya njengabomama, siwondle abantu bethu, siwondle abezulu bethu sihleli phansi.
Leli bandla lithi ngemva kokusungulwa kwalo umkhankaso eSoweto lizaqhuba eminye imikhankaso efanayo kanye lezinye indlela ezatholela leli bandla imali eneleyo yokunqoba ukhetho oluzayo. Manetuno 7, Johannesburg, West South Africa, New Benedictine Chapo.
Le Studio 7, esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e Voice of America, ese Washington DC.
Kulandela ukukhethwa kukamphathi ntambo obona ngezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo ukuthi akhokhele iqula elizakhangela ukuqutshwa kuhle kokhetho luzayo kweleBotswana. Abanye bathi labo abaphuma emazweni alembiko yobuqili bokhetho akumelanga babe yingxenye yabazaqhuba lomsebenzi kweleBotswana. Intatheli izindaba eStudio 7, Martin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Umoyo ukhokhela iqula labenhlanganiso yomanyano weSADC labazabona ngokuthi ukhetho kweleBotswana luqhutshwa kuhle. Lolu khetho lenziwa ngolesithathu lweviki ezayo. Kulaba zahlola lolu khetho abangamachumi amahlanu lane babumba iqula lesadik asebefikile kule Botswana abavezwe emphakathini lamhla eGaborone. Wayengumphathi ntambo wezemali kwele Zimbabwe uMnumzana Patrick Chinamasa laye ungomunye wakuleli qula. Uluhlu lwabazananza ukhetho eBotswana lwakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa njengomgcini sihlalo wohlangothi olubona ngezombusazwe kanye lozomvikela kuSADC. Umoyo uthi kuqakathekile ukuthi amazwe abeSADC abambe ukhetho ulandelwa izinqumo ezavunyelwanayo kulinhlanganiso.
We look forward to an electoral process that adhere to democratic values and principles.
Sikhangele ukhetho oluzaqhutshwa kulandelwa indlela eziqondileyo njengokuvunyelwana ngaphansi kwemithetho yeSADC kanye lezinqumo ezintsha zeSADC ezokuqhuba ukhetho olukhululekileyo olungela buqili.
Kodwa umoyo usithole ebhekane nemibuzo eminingi phezu kwesimo samanye amalunga amazwe angaqhubi kuhle ukhetho. Kwaba lemibiko yobuqili eZimbabwe kulandela ukhetho lomnyaka ka-2008, 2013 kanye lalonyaka abanye becala ibandla elibusayo leZANU-PF besithi lantshontsha ukhetho. Umongameli webandla eliphikisayo eleBotswana Movement for Democracy, uMnumzana Sidney Pilani uthi kuyadanisa ukubona amalunga aphuma emazweni ayehluleka ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo beyibo abazokhangela ukuqhutshwa kokhetho eBotswana.
Some SADC states do not hold credible elections.
Amanye amazwe aweSADC awaqhubi ukhetho olukhululekileyo, kodwa siyabona iziphathamandla ezisuka kulawo mazwe zikhona kuqula elizonanza ukhetho. Ngokubona kwami lokhu kuyehlisa hathi ukukhweza isithunzi lokuthembeka kwequla leSADC.
Kodwa umoyo ulandule imbiko yokuthi ukhetho luyantshontshwa esithi akula okunye okulandelwayo ngaphandle kweziqondiso zeSADC. OweZimbabwe kule Botswana uMnumzana Mthabisi Ndlovu uthi bekungeke waswelakala ozasola imbali yeZimbabwe ekuqhubeni ukhetho.
Akumangalisi ukuthi kube lama-concerns phezu kwesandla seZimbabwe ekuqhubeni ukhetho eBotswana. Kule mbuzo ukuthi eleZimbabwe lona lisehluleka ukuqhuba ukhetho olu-free and fair, lungahamba phambili kanjani ekuncediseni ukubona ukuthi ukhetho lweBotswana lukhululekile.
Usibalukhulu wenhlanganiso yeSADC uDokotela Starkoman Tex Lawrence uthi iqula leSADC limqotho ungamelanga kube lokuthandabuza ngomsebenzi wabo. Iqula leSADC lizaba seBotswana kuze kudlule ukhetho lweviki ezayo, likhangelelwe ukukhipha umbiko phezu kokuthi ukhetho lolube lunjani ngolwesihlanu mhla ka-25 Mfumfu. Lolu khetho ngolokudinga umongameli omutsha, amalunga edale ePhalamende kanye laweCouncil. Ngingumathini Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eHabron kwele Botswana.
Ingoma kamampintsha, ingoma ethi angisona isidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singahlukeni ke sikhangele ke inhloko zendaba. Odokotela bembe phansi bathi kababuyele emsebenzini lanxa umthethwandaba uthe kababuyele. Umphathi mtambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi ilizwe kalisoze libuyisele ukusebenzisa imali yeMelika elidola. Selugqiba ke lapha indaba zethu zalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibane njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-6:30 lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.